Abalwa impi yenkululeko bathi bakhathazwa ngokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi belungiselela ukunanza usuku lwamaqhawe kusasa olwe-Heroes Day. Abalwa impi yenkululeko bekubutho leZimbabwe People's Revolutionary Army kumbe iZibra bathi lokhu bebandlululwa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa njengalokhu kwakusenziwa ngowayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe. Umnumzana Isaac Mabuka, umgcinisihlalo webandla lezaphu, uthi okuhluphayo yindlela okunikwa ngayo isicoco seqhawe lesizwe.
Kufanele kube ne-citation. I-citation yinto ekhuluma ukuthi wena umuntu lo unikwa ngenxa yokuthi wazinikela endaweni enje lapho abantu kade befanele betshele betshiswe kumbe kuhambe ilizwe lalifanele lidilike, wagijima wayenza lokhu lalokhu, wasacrifice impilo yakhe. Ukukhethwa kumbe ukunikwa ubuhero okwenziwa ngurhulumente akuhambelani labanye ababeli lizwe. Like sikhangela nje izolo kuthangenyana usogwakuba ukubhubhile kwakanya kungela declaration.
UMnangagwa ukhangelelwe ukuba uzanika umkakhe unkosikazi Ophelia Mnangagwa isicoco sokusebenzela ilizwe ngendlela ephezulu kanye labanye athi benza okubukekayo. Umnumzana Eliphas Mashaba okubandla lezanu-PF uncoma okwenziwa nguMnangagwa njalo uthi kuqakathekile ukunanza usuku lwe-Heroes Day.
Sinabanye abantu abayenza izinto ezijeneyo phakathi kwelizwe lapha ade bengakhangelwa. Ngakho-ke lo mnyaka upresident kune-dispensation yokukhombeda uMnangagwa usikhangele labanye abantu abasaphilayo labanye abantu abasishiyayo abayenza izinto eziningi kodwa abangasobabaleli benkululeko. Njengoba sazi ukuthi isikhathi esiningi wonke umuntu okuthiwa yihero umuntu ovela oqala waya empini.
Abantu abangamakhulu amabili 200 bakhangelwe ukuba baza kuya emathuneni e-National Heroes Acre kusasa eHarare, njalo ezabelweni kuzakwenziwa imicimbi efanayo yokunika izicoco abantu abathiyeneyo. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi uMnumzana Siphosane Malunga, umntakamoyi uSidney Malunga, owangcwatshwa e-Heroes Acre eHarare, ithathelwa ipulazi ngurhulumente labanye bakhe ababili, uMnumzana Zefania Dlamini loMnumzana Charles Moyo. Abathathu laba bathi bathenga ipulazi eNyamandlovu emuntwini omhlophe. Kodwa uMnumzana Gaja Mazithulela, omunye wabakhokhela amapholisa ensida awe-Central Intelligence Organization, uMnumzana Dumisani Matsibani yathi labanye sebevale ngqi epulazini leli lapho abathume khona uMnumzana Terson Gumbo uba ahlale esangweni. UDlamini uzame ukubophisa abantu laba, wahamba lamapholisa esidakeni farm lapho uGumbo avale khona esithi uthunywe ngabanye abantu. Udaba lolu lokhu lusemthethwandaba we-High Court. Ake sizwe uDlamini ekhuluma loGumbo ngokuvimba kwakhe esangweni epulazini leli.
Ukusuka kuDlamini vele yena akasela mvumo yokuthi engene la.
Ngingasavunyelwa ngubani?
Sivalile la.
Ngingasavunyelwa ngubani?
Umthetho babantu awazi.
Umthetho wuphi?
Awazi.
Wena uthunywe ngubani wena Gumbo? Indaba le is before the courts.
Before the court.
Yeah, yo umuntu wakho omkhonkothelayo ngumadzibanyata, angithi?
Madzibanyata, amazi.
Awumazi? Yeah. Ubuyela yelapha kuthanga.
Kuthanga.
Yes. Don't worry. Right. Wena, are you a beneficiary? Uphiwe incwadi la?
Lami ngomunye wakho.
Right. It's good. Indaba le is before the courts. Right? And it before the courts. Ihanjiswe nguye nalo ubudumisane madzibanyata uye. What? Hanti uthili ngabanye bakhe?
Asowe. So ngabanye bafuna ukulima bakhe.
So kuthiwe ulime lapha egedini, ulime lapha endilima khona?
Hayi, lapha wena ungathukutheli. Sima esilitshela khona mdala ukuthi lapha.
So nxa kuthiwa hambe elima iplazi nxa lithethwe, angisangeni mina.
Hayi, asoze lingena, athi lithi sekoti yikho sithi lamuhla nje.
Right, lalela-ke ngikutshela wena into kumele ungangena eplazini uzangenzani?
Hayi, ungangena okwenkani.
Yes, vele you have no right to be here.
Ungangena
kwenkani. Yes, vuya le offer letter yakho
kulamapholisa.
Hayi, no, lingasikeleli Gumbo.
Khayela phela amapholisa.
Wena nxa uphiwe nga nxa uphiwe upiwe iplot hambe plotini lakho lapho kuthiweko
lapho egedini babantu sithe alingeni kuthi
why ukuthi wena ungubani
thina lapho esikulandelayo
ukuthi wena ungubani
akwazi ke lapho uthi usungamfaka ngaso
nxa uphiwe indawo hamba lapho uphiwe khona kwakhona abantu abaphiwe izindawo phezulu ngale bayangena bahambe bayezenzela abakwenzayo asikaze sibamise so wena ubuya lapha ngaliphi
hayi mina le mbuzo eminingi leyo angeke ngiyiphendule but engicelayo ukuthi egedlina nxa sizwisisana la ndingumuntu omdala sengicela ukuthi la mlinzwisise ukuthi hayi okwalamuhla hayi
lapha sizwe umnumzana Zephaniya Dlamini ikhuluma lo Davidson Gumbo esangweni esidakeni farm alithenga lo mnumzana Siphosane Malunga kanye lo mnumzana Charles Moyo.